sonke siyazi ukuthi kuleli lizwe kakula muntu ongena abe ngujaji emakhosi aseZimbabwe nxa engasebenzeli izanithi yethu. Njalo sonke siyazi ukuthi uZulu waseZimbabwe wayesethe khona yena isifiso sabo ukuthi kudinga utshalimane wevekhi. Abantu kabafake ama-CV. Ama-CV lawa akhangele ngoZulu banelise ukuthi babuzwe imibuzo laba bantu abafuna ukuba ngotshalimane ukwenzela ukuthi idinge umuntu ongabambi uhlangothi nethi ngelezano kumbe ngele-MDC kumbe ngelayiphi party. Sifuna thina umuntu ozasebenzela uZulu ayikhona ukuthi enze umsebenzi ngokuthi abekheliwe izani ukuthi yenzele.
Njengoba sekhethiwe sengenile kulesi sikhundla uChigumba, kuyini elingamxwayisa ngakho?
Kabe kwazi ukuthi kasebenzeli zami, usebenzela abantwana baseZimbabwe, kalandele imithetho ekhona, njalo alandele izifiso zikaZulu. UZulu hlaba umkhosi ngokhetho lelisiyakilo, ngoba uZulu uthi khona kule migoqo kumele itshintshe ukwenzela ukuthi siphume lokhetho oluzavuma umhlaba jikelele. So nxa ingene ngosisini leyana bahlazithele ukuthi usebenzela uZulu, ngoba ngehluleka ukusebenzela uZulu sizawuhlaba umkhosi sitshengisa ukuthi sehlulekile usesebenzela izandla.